Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani imthwakazi omuhle zulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingalikhona olumukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, okwenzakala kubandla le MDCT kucunula labasemazweni.
Ngoba kunje siyabathanda, siyathanda inkokheli zethu ogoqela uThokozani Khuphe kanye loChamisa. Njengami mbona kungaqondanga ukuthi size kufike ezingeni lokuthi omunye lomunye egcine sekhetha ukuthi uthanda bani kakhulu okulobani.
Abamabandla aphikisayo belokhu bemelele uluhlu lwabavoti olutsha lumele lube lubalulekile lungela mabizo abafayo.
Antike sikhala ngokuthi kunama-duplications, abanye abantu bafaka ku-voters roll kaningi-ningi, kube lezinye indawo ukuthi labanye abantu abayirejisti labafa kudala belokhu bekhona ku-voters roll, lele i-voters roll endala nje. So njengoba lesi kungenja nezinye izinto esifuna ukuzikhangelisisa ukuthi ama-problems ade sihlangana lawo laphana kudala ukuthi kawasekho.
Agambe unkosikazi Joyce Mujuru engakhokhela umanyano wamabandla aphikisayo na yena wayekubandla lezanu PF. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abanye abasekeli bebandla le MDCT abahlala kwele Bilitane bathi ngeke besabuyela ekhaya ukuyavota ngoba betshaywe inhliziyo ludlakela oluqhamuke phakathi kwaleli bandla kumalanga edluleyo kanye lokulwisana kwenkokheli yalo ibanga isikhundla esatshiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. U-Ezra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo seBhilitana.
Ingxabangxoza lodlakela kubandla le-MDCT kuqhele ngemva kokubhubha komkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Sokuphikiswana ukuthi ngubani omele athathe isikhundla sakhe. Ukulisana lokhu kuyaqhubeka sikhuluma kunjenje phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe. Abasekeli baleli bandla kwele Bilitane bathi lokhu kuyadanisa kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Douglas Sibanda.
Mina ngihlala lapha e-UK. Into ezakala ku-MDC ibuhlungu kakhulu nxa ngiyikhangele. Ngiyakubona ukuthi abantu laba into asebeyenza benza into uNkomo ayenzwa ngumgabi. Into asebeyenza uWeshman labo Khuphe futhi kathesi ku-MDC. Bengingumuntu sibili ngizilungisele ngahamba ekhaya ngarejista ukuvota kodwa hhayi ngcono ngekele ngoba even ngaze ngihambe yafike ngivoteli izanu kwathi ngizathini. I have no more faith ku-MDC ngendlela ama-tribalist ngayo. Soze sikukwanise ukube lokho sihlukunyezwa ngabantu sikhangele. Into ekhona ukuthi how can you vote for umuntu esibona ukuthi vele kahloniphi i-constitution yeparty yakhe? Uzahlonipha njani i-constitution yelizwe? Ezinye izinto siyazenza kodwa sizenza sikhangene. Sizamfaka umfanele lo asihlukumeze kakhulu nonto kancane. Hayi, sorry mina, I've changed my mind and side. Uyavota.
Umnumzana Nkululeko Mgadza ungomunye njalo wabasekeli be-MDCT eNgilandi. Uthi uthandazela ukuthi ibandla lakhe lingadabuki phakathi.
Njengabalandeli be-MDC, lami ngingumlandeli we-MDC khona lapha e-UK. Ngilesifiso sokuthi kuba inkokheli zebandla le-MDC ziyalungisa ukungaboni ngaso linye kwabo bekulungise ukuze ama-elections belungiselele ama-election i-MDC ibambene i-United kwi-MDC esiyaziyo. Isifiso sami esikhulu ukuthi kungagcini ukuthi mhlawumbe begcine sebehlukana ngoba kunje siyabathanda, siyathanda inkokheli zethu ogoqela uThokozani Khuphe kanye loChamisa. Njengami mbona kungaqondanga ukuthi size kufike ezingeni lokuthi omunye lomunye egcine sekhetha ukuthi uthanda bani kakhulu okulobani. Sifisa ukuthi besebenzisane ndawonye, sibathanda bendawonye, kube i-MDC ibambane. Mina nginje lami ilungiselele impela ukuthi ngiyahamba ekhaya ngiyevota nga register.
Unkosazana Chipho Maswanise yena uthi usekhalele lokubuyela ekhaya ukuyavota.
Ubudlango dlango obenzakala eMDC sebuhle bangiphutha ofu angisafuni la kuyibona nje sesayekela ukuvota izane zayo zibenela.
Abasekeli beMDC abaningi abakhulumele Studio 7 eBelitane bathi ulisana okukhona kuleli bandla kuza kwenza linqojwe ngendlela eyangisayo libandla leZanu PF. Ngimele Studio 7 eLondon igama lami ngeza Jesus Banda.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda uthi umhlaka November 18 kumele ube likhefu lokuthakazelela ukususwa embusweni kukamongameli Mgabe. UMatemadanda wethule la mazwi izolo esigabeni seMathebeleland emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labaphathisayo esithi umnumzana Robert Mgabe wayebusa ngocuku njalo efuna ukuthi umkakhe amelame ngasuka esikhundleni. Kunjalo nje, amabandla aphikisayo elokhu emelele uluhlu lwabavoti olutsha olumele lungabi lamabizo abantu abafayo. EZimbabwe elikhangelelwe ukusebenzisa uluhlu olutsha kulandela ukusebenzisa imitshina yokubhalisa amagama entsha okuthiwa i-biometric voters registration, olusebenzisa impawu zeminwe lenhlamvu zamehlo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izokhetho unkosazana Ellen Shiriyedenga oyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube.
Ngoba nxa sikhangela i-electoral act iyasela ukuthi I think it should be ukuthi i-voters roll kumele ivalwe, ukuregistration kumele ivalwe kule period, kule sikhathi okumele kube kuvalwe khona before after i-declaration yokuthi ama-elections ilanga lama-elections siselifake. So but okwamanje kuthiwa bayenelisa ukuthi ukurejista njalo befakwe egwaleni le-voters roll. So yikho abantu abezekha basitshela khona njalo lathi njengama-political parties lokhu esaxwayisa abantu ukuthi laba abangayenelisanga ukurejista nine-blitz yona leyo kabasebenzisa ithuba lona lelo elokurejista.
Abanye belokhu besathandabuza ukubana nxa besiyavota bayafika befaka uxa wabo ephepheni yini njengoba sokuthiwa kule mitshina.
Uhlelo lwelithini elwe-BVR olwemtshina kulise kurejisteni kuphela. So okurejisteni yikade kuthathwa khona ama-fingerprints kufakwa emtshineni but nxa sokuyisikhathi sokuvota uxa ufaka umuntu lo muntu uzaphiwa iphepha ele-ballot paper yikho xa azafakwa khona. Thina kasisebenzisi i-electronic voting system, siyasebenzisa i-system yona leyana vele yahlezi siyisebenzisa eZimbabwe kukhetha ukuthi amaphepha umuntu yaphiwa i-voters roll. Iyaphiwa i-ballot paper kuphela. Umehluko okhona yikuthi nje kuku-voters roll yona leyo anti laphana bekuphonga i-voters roll yakudala bekuphonga ukuthi befake ibizo lomuntu le-address le-number zesithupha. But ikhathesi umehluko abukhona kuyabe sokudle lo mpikitsha i-photograph yomuntu yena lowo olebizo lonalelo ofuna ukurejista. Yumehluko okhona ku-voters roll nxa kukhangelisiswa laphana ibizo ebhukwini lelane le-voters roll kuyabe sokule-photograph yomuntu yena lowo. So iyabe singa sebebona idamntu lo-rejistile sezaphiphe echanali lane le-ballot paper lelade li-channel isetshenziswa yikho sezafaka khona uxa kucandidate yakhe lapha befuna lo muntu aye befuna ukumvotela.
Manje-ke nxa sikhangela ukubana amabandla aphikisayo ayake khale ngokuthi kona abaphiwa i-voters roll ukuze bayihlole isikhathi sisasekhona. Kathesi-ke kuyahamba njani, lithenjisiwe na ukuthi lizayiphiwa i-voters roll lay eyi-electronic version ebonakala emakhompyutheni?
Asikho ukuthi iveki kumele isithembise kuphela ngoba vele umthetho weZimbabwe ku-electoral act yakhuluma sibili ukuthi abantu kumele abantu nje anyone can get i-access to i-voters roll and ama-electronic copies wona la besemthinini even ama political parties yakhuluma ukuthi nqa after i nomination code sihlalile abantu ba confirm ezama candidates each candidate e parliament ulelungelo lokuphiwa i disk i electronic version e voters roll yesigaba lapha becontesta khona. So ngenye into sibili lathi ezama-political party besiyikhanyelele kakhulu. Ikakhulu iku-voters roll yona le anti i-voters roll le entsha ebunje kakutho. So siyabe sifuna ukuthi lathi sihlukisise ukuthi zonke izinto zihamba kuhle ukuthi awula okunye obugcilikezelo obukhona phakathi. Anti besikhala ngokuthi kulama-duplications abanye abantu bafaka ku-voters roll kaningi-ningi. Kube lezinye indawo ukuthi labanye abantu abayirejisti labafa kudala bebelokhu bekhona ku-voters roll lele i-voters roll endala le. So njengoba lesi kungenja nezinye izinto esifuna ukuzikhangelisisa ukuthi ama-problems ade sihlangana lawo laphana kudala ukuthi kawasekho. So ngenye into sibile vele esiye siyikhangelele kakhulu sidayi njengoba i-registration isiphelile lezethi license process yokuclean i-voters roll sisidays sikhangelele kakhulu ukuthi sizabona i-outcome yangkhona yokuthi i-voters roll be-final one ukuthi iyabe iclean njengoba thina intadisikhalele.
Alo-ke ngunkosazana Ellen Shiriyelenga, ingcwethi ecubungula ezokhetho njalo eziphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ukudonselana amandla okusebandleni le-MDCT sekuthiye abanye abavela esigabeni seMandebeleni besithi kabasayi kuvotela ibandla le-MDCT ngoba litshengise ukungemukeli abohlobo lwesiNdebele. Lokhu kulandela inkulumo yabasekeli baleli bandla ababikwa bathi lapho behlasela umsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe lenye inkokeli eBuhera ngeviki edluleyo bazwakala besithi kabafuni muntu odabuka esigabeni seMandebeleni ukuthi abuse ilizwe leZimbabwe, njalo besithi ukhuphe labanye bakhe abadabuka kuleso sigaba bangama-dissident. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Moses Mzila Ndlovu ongomunye wabake batshaywa kubandla le-MDCT ingakasuki kulo osekhokhela ibandla elithiwa yi-ANSA.
Izinto ezenzakalayo ku-MDCT mina ngingomunye umuntu owaba lethuba kakhulu khonapho ngisasebenza labo laba bantu sibumba lenhlanganiso kusukela ngo-99. Ukuhlukuluzwa kwaThokozani kasiyonto entsha. Mina ngacela nje ukuthi ngithathe leli thuba ngazifuli phakathi ukuthi into amele ukuthi ayijoy ukuthi into eyameshelayo ngo-2001 bese Adelaide Eagles ehlaselwa ngabafana okuthiwa ngo-Diamond Karanda labafana okuthiwa ngo-Khawuzani babe ngabafana ababe sikenziswa ngo-Nelson Chamisa, lo muntu othiwa ngumdzingwa lo Semai naye umuyi uMorgan Tsvangirai ukuthi bahambe behlukumeza abantu especially ukubatshaya abantu abacathangela ukuthi bafuna ukuthathela uMorgan Tsvangirai ubukhokheli. Yikho sithe sehlukana ngo-2005 nangikhayela ukuthi njengomuntu osokwahlukumezwa khonapho ngo-2001 uzakwazi ukuthi akalampilo le-MDCT yena le yayisibunje but uhlalile kodwa-ke kusoba ukuthi isiqiniseko sakhona ngesokuthi indaba yomhlobo sisegcekeni kathesi angeke isihlake lokuthi nxa sehlukana labo thina ngo-2005 kwakuvele kuyinto yomhlobo iyaqalisa ukukhanya khonapho sisanda ukuthi ubumba le inhlanganiso ye-MDC. Kungazi ukuthi i-MDC itshintshe ubukhokheli kuthiwa isuke kumogeni yakumzuri yakuchanisa yaku iloba ngubani. Into yomhlobo kayisoziphele labana abantu bafuswa ngenzondo enzondo yabantu eMathebeleland ukuthi umuntu nje eMathebeleland kuyafana kuzani ukuthi ngeke akhokhele i-MDCT. ulapho kule olodubo khona umama lo uThokozani Khuphuku kusamele akuvume ukuthi nxa kuyikuthi ubecabanga ukuthi mhlawumbe esasikubonile khonapho ngo-2001 kayisikho uyabe engaphumela abantu egcekeni ngendlela eqondileyo efana lokuthi thathela abantu ukuthi nje into ehlupha lapha ngumhlobo ahlukane lakho abuye ekhaya siqalise kakutsha phezu kwento esiyidingade nje abantu emathebele nje sikhululeke lokuthi uhlelo lolo esingazi ukuthi thina siyalubamba ukuthi sisebenzela labana abantu beMpumalanga.
Manje ngokubona kwakho okwenzakala ebandleni leMDC lokhu kutshengisani kakhulu nxa sikhangele ukhetho bazavotela yini MDCT abantu besigaba seMandebele?
I think lokade cabanga ukuthi mhlawumbe usathandabuza kambi into esisegcekeni kangaka ukuthi nxa uyikhangele yimbuzi laphana izihambela ungabuza ukuthi insikazi kumbe ngenduna abantu basivumeni nalabo abangathi baselezifisa ukuthi kabazwanga kahle ukuthi abantwana ababetshaya uThokozani emfeni kaMorgan Tsvangirai babemtshela sobali ukuthi kabuyele kibo i-dissident umfazi wama-dissident akula Ndebele lingafa labusa ilizwe leli leZimbabwe asakufunayo kuyini yikho abantu bakithi bakubona ukuthi lanxa bangazathi bathi bona bake baba ku-MDC yikho bamele bahlale nje lanxa kunje sakubasizi abantu bakithi kasivumeni ngokubona kwamantu abaningi sebekubona sokusobala kungasinceda thina ukuthi sibe nomanyano wemathebeleland ukuthi sithi thina hayi MDC njengobana yayivele igcine emathebeleland khona kusukela ngo-2000 ekhethweni abantu bemashonaland bengavoteli i-MDC bathe sebeqasa ukuvotela i-MDC omogane baqasa ukuhlukumeza abantu bemathebeleland yikho kasikuvumeni ukuthi kabasifuni kabasithandi ukuhlupheka kwethu kabalani lakho ngoba la konapho uhlupho lolu kudalwa yizanu PF babevele bekuzanu PF bona labo bantu be-MDC esasilabo yikho mina ngibona ngazathi abantu bakithi bangakuvuma khonalokhu i-MDC nje kayikhohlwe whether i-MDC ithini kumbe i-alliance ikhohlwe ngevoti yabantu bemathebelele.
Alo-ke umnumzana Moses Mzilandlovu ongomunye wabake batshaywa kubandla le-MDCT engakasuki kilo osekhokhela ibandla elithiwa yi-ANSA uxoxe le-Studio 7 ecingweni ese-Plumtree. Ake sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo sedolobho leFlorida lapho kwadutshulwa kwafa abanye babo abalitshumi lasikhombisa bathi abasoze bathule ukukhuluma ngokufakwa kwemithetho ezenqabela izenhlakalo ezifanayo. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi inani labantwana abazalwa emazweni alochuku njalo elabampofu balamathuba ayisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini ukuthi bafe kunalabo abavela emazweni athuthukileyo. Agambe unkosikazi Joyce Mujuru engakhokhela umanyano wamabandla aphikisayo yena wayekubandla lezanu PF na? Abasekeli bakhe bathi mpela nguye okumele akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo wonke ngoba eselesikhathi esenza ezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, umnumzana Edwin Dlovu, endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-National People's Party ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, onguye osungula lingxoxo.
I-leadership zethu ziba position-oriented. Ukuthi nxa sesizakwenza i-coalition, where does this coalition place me? Mina ngizangena ngaphi? Abantu laba bengisupport ukuthi ngize ngene kule position bazangena ngaphi? Akusakhangelwa uZulu. UZulu udingwa kuphela nxa sesiyadinga ama-vote, kodwa nxa sesiyadinga i-framework, sesidinga i-formula ukuthi singakhipha njani izanu PF evele. If aso zanu PF athe silayo silwisa kusukela ngo-1980 asikhulumi ngezanu which was solid, which was so entrenched. Izanu PF eyayikwanisile ukuthi thumele abantu bonke baye bafundise, eyayifakathi land yanika abantu yaba yiphathi yabantu yabulala labantu njalo ngalesoneso sikhathi. Kodwa sesikhuluma nge-faction ewa kutuwa ila koste. This is the time, ila koste. Iparti ati velivusa. Ivi yi G40 ati kokelo ngumkave. Iyo ati zanupefate seansi. Now this is an opportunity. Ogu into kungane, ogu umnanga kwa logu ifakshini wake. Ogu tisiku kukipe. Sesi pizi, sizae sulana. And we lose that opportunity.
Hai, kwezwakala siya bonga mnumzana Chabangu. Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani ukwenzakalayo lapho kubana ukhetho soluseduze.
Ukhetho solufikile, soluseduze. Nyamuzwa okaChabangu, kodwa ke mina ngombono oyehlukeneyo kancane lo wakhe. Okokuqala abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo. Abakufunayo ukukhipha iZANU-PF. Kazange sithi sifuna ukuthi sikhiphe umgabe kuphela, lase sifuna ukukhipha umgabe nesystem yakhe yonke iphume iphele. Yebo kambe yena waphuma ngoNovember last year ukuthi system lokhu ikhona. Thina-ke njenge-PDP siku-MDC Alliance sithi thina isikhathi sokuthi abantu basebenzelane ndawonye. Sithi thina si-MDC Alliance umkhokheli silaye esimthiyelwe ngubaba uMorgan Tsvangirai uThamisa ukuthi aqhubeke phambili ngenhlelo ze-MDC Alliance. UThabanga uyakhuluma lapha siyamuzwa ngomjuru. Yebo kambe kuyazwisiseka kodwa-ke okukhona igazi lami lelikaThabanga ungalisika libomvu ligazi elisuka ku-MDC yikho lapho esisuka khona i-ideology yethu kayitshintshanga i-social democracy siku-MDC yikho lapho esikhulele khona yikho lapho esiwondwe khona bese sithi umujuru yebo kambe useku-opposition kodwa igazi lakhe ngele-ZANU-PF i-ideology yakhe ngele-ZANU-PF kodwa-ke sithi thina-ke kasibambaneni sonkeni ngithokozile ube khona-ke kungcwatshwa-ke iqhawe longuTsvangirai kade khona eBhwera umama umjuru ukhulumile lo Thamisa ukuthi abuye azojoyina i-alliance sithemba-ke uzajoyina i-alliance ngo-2014 ngake abangixotshwanga umjuru ngawungaphi lo nyaka ngalokho engu-vice president wezani ngenxa yokuthi waxothwa-ke usebuya ku-opposition kuhle ukuthi abuye laye kazosijoyina emsileni phela angafiki ezokhokhela abantu kade bevele sebesebenza angabuye ezokhokhela uThabanga abaqalise ezomzabala zokudala bephikisana neZANU-PF yena esakapula waze waxothwa.
Nanti udaba mnumzana Thabanga uthini wena?
Akithi ngehlukanise imbambo lomgogodla la. Siyavumelana. Into engijabulisayo ukuthi uyavumelana lami. Angikuphiki njalo ukuthi kasehlukananga mina laye. Kodwa angeke akwala uNdlovu ngokuthi akula elinye iqhawe ngaphandle ngemva kukaJoshua Nkomo ongakhiphi. Ungakhiphi uJoshua Nkomo umfake lapha. Ukhiphe ukuthi olandela uJoshua Nkomo ngubani ku-opposition osebenzileyo okwamagama since 1980. NguJoshua Nkomo lo Morgan Tsvangirai. And you were saying, akula umuntu ongafika agqoke izicathulo zikaTsvangirai ku-MDC. Agqoke izicathulo zikaJoshua Nkomo ku-MDC. Lokho ngikutsho ngokuthi sizamile sihamba lokasabe iqhawe lethu. Sazama kweshula sayiwini election ngo-2008 kodwa ngenxa ukuthi sasingaphekekanga as an opposition saphelela sasingela strategy ukuthi sithi nxa sesiwini election sithathe ipower ukuthatha ipower lokuwini election izinto ezimbili ezijiyeneyo and we are saying asifuni ukuthi sicontinue siwina i-election singala strategy ukuthi siwine ipower. Kwenzakele okwenzakeleyo ngo-November last year mhlaka 15. Sehlulekile silosabe ukuthi sithole emashonaland. Ilizwe lethu leli nxa livota awungeke wakwehluleka ukuthi kukhangele ukuthi abantu bavota ngemihlobo yabo. Yikho okulendikimba khona. Izani yakhisa iyabulala. Kumele bona ngokwabo abe nguye osibambela imashonaland asidingele yonke imashonaland abe sibuya simamukele esindebeleni ukuthi nangumuntu ohlanganisa izizwe lathi sibuye langapha umhlangothi wesindebeleni sibe sesiwina-ke i-election. Asifuni umama umjuri nanzi izinto ezimbili azivisayo ube khona kuzani kurigwa ama-election
umama uMjuru uthi ngiyakwazi ukuthi ama elections aberikwa njani, ngiyakwazi ukuthi abebutho bebengenela njani kwezindaweni zokhetho. Konke lokhu ngizakuvala mina. Lehlile ku-Twenty Power. Mina ngizabuya lendlela yokuthi masiwine i-election sizayithatha njani i-power. Engingeke ngakudiscussa, ngakukhuluma phakathi komphakathi. Lapho kungalamama khona akulathando. Nangu mama uthi mina ngizahlanganisa izizwe. Nangu mama lesi yisikhathi sabo mama. Thina obaba sizamile kwehlule. We are talking about abantu abalomfutho, abantu abasele endaweni zombhuqazwe. Kodwa sehlulekile.
Hayi, kuyezwakala. Uthini wena baba Ndlovu ngalokhu osekukhulunywe ngubaba uThabang?
Mina lo Thabang sivumelana entweni eyodwa, kumbe entweni ezimbili. Okokuqala esivumelana khona ukuthi ngo-2008 i-opposition i-MDC yawina ukhetho. Bese sivumelana ukuthi uMjuru sebe yi-opposition sebephumile kuZanu PF ababuye sezosebenza ndawonye. Lokho siyavumelana sitiye. Bese sehlukane kuthini ngoba usexoxe kuZanu PF sokuthiwa azokhokhela i-opposition kakusikho, kazoyijoyina laye akhokhelwe. Point number one, nxa kuthiwa khona eMashonaland kunesupport okudlula i-opposition kayisilo qiniso lona lelo. Ngo-2008 MDC yawina eMashonaland West, yawina eMashonaland East, yawina eMashonaland Central, yawina eManicaland, yawina endaweni eziningi kuparliament, yalida ku-presidential election njalo yaba phambili. 2013 sadliswa ikuthi sadelela seyisa abantwana beZimbabwe abathi kasibambane sibe yinto eyodwa. Ukungabambani kwethu ukuthi kube le MDC la, MDCT lapha, yikho kwayenza ukuthi sidliwe izano ngo-2013. Kodwa kabantu i-opposition ye-MDC brand bayithanda kakhulu. Yikho ke uMjuru kabuye kodwa ngabe inkokheli ngoba ngapha eMathebeleland lakho abantu abakhohlwanga. UMjuru nguye owaphethisa unkomo, wathi unkomo kacabangi. Nguye owala ukuthi unkomo anike ilayisensi e-connect. Nguye owayithethisa unkomo esidlayo kuZanu PF. Abantwana beZimbabwe kabakhohlwanga khona lokho, ikakhulu eMathebeleland. Kodwa-ke kababuye sisebenzelane ndawonye. IZanu PF kayilibonanga lo nyaka iyaphuma iphele embusweni. I-MDC Alliance iyeza ngena.
Angaze akhohlwa uNdlovu ukuthi uMjuru kaqalisanga i-politics lamuhla. Lisotha elihambe empini layakhokhela amabutho esilwa lo Smith.
Alo ke ngumnumzana Sengezo Thabang, ilunga lebandla le-National People's Party ekhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru, ebexoxa ndawonye lomnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa mnumzana Tendai Biti. Leyo-ke ingoma ethiwa it's a good day, ungazibona uphaphama uvuka, hayi ilanga lihle. It's a good day, ingoma kaPat Kelly. Sigqibela-ke uhlelo kodwa singakehlukani, sikhangele ebezikhokhela. Okwenzakala kubandla le-MDCT kucunula labasemazweni. Amabandla aphikisayo lokhu emelele uluhlu lwabavoti olutsha olumele lungabi lamabizo abantu abafayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-7 p.m. ntambama.